Si fame, fame, vuzame yachikati fame.
La ngamalunga ebandla likaNkosikazi Joyce Mjuru athe gwaqa epulazini lakhe eBorodeo eHarare namhlanje lapho asungule khona umkhankaso wokuhuga abasakhulayo ukuthi bamvotele. Ekhuluma kulomkhosi uMjuru uthe ibandla lakhe lalisoze lapha lakhangelela phansi abasakhulayo ngoba beyikusasa yelizwe. Ukhuthaze abasakhulayo bakhe laba ukuthi babe lembeko njalo bakhankase ukhetho ngokuthula hashi ukuphatheka kudlakela. Uncome kakhulu umkhankaso we hashtag Joyce is my choice law esithi uzafinyelela abantu abaningi njengoba usebenza indlela zakulezi nsuku zokuhambisa imibiko. Sixoxe lomsekeli waleli bandla oyisikhulumeli sabasha eMathebeleni North umnumzana Lawrence Ndlovu.
Hayi, thina uMaye Mjuru siyamthakazelela especially kithi ehlandleni lethele eMathebeleni South, and lokhu akwenzileyo kuhle kakhulu and kutshengisa ukuthi hani khathesi ngesikhathi lesi esiyakiso lesihani hayi lathi ngathi eMathebeleni South vele silaye njengoba ichilo uchairman wethu lapho ukuthi vele siyabe silokhu esilaye and asimchiki njengathi thina abantu abasha, so vele asimchiki kolokhu akwenzileyo ukuthi umuntu onganani onganani age kithi akusiyi priority kithi, but into eqhakathileyo ukuthi na ukuthi umuntu lwana esimkhethayo thina ngumuntu ongakwazi ukuthi njani amele thina azwisise as far as I'm concerned umama wethu uyasizwisisa thina isikhalazo.
Omunye njalo osakhulayo obona ngokuqhutshwa kokhetho uKhulani Ndlovu uthe bazimisele ukubona uNkosikazi Joyce Mjuru enqoba ngoba nguye olwezifiso zabo enhliziyweni.
Mina njengama-youth asikhangelele e-ejini, i-age ayitsho lutho. Thina sikhangele iquality ye-leadership ekhona. Thina sibona umama enguye umuntu ongakwanisa ukuthi kube nguye ongakhokhela ilizwe. Asikhangelanga i-age ngoba i-age singakhangela even ama-president amaningi uma singakhangela even ngakithi kuba makhelwane kethu. Ube ngumuntu omncane kodwa singakhangela izinto ezenziwe ngupresident Kabila azitshengisa ukubana abantu abancane basesengabakhokhela.
Amazwi kaNdlovu agcizelwe ngosakhulayo uRobert Melasi.
Into engiyibona eqakathekile ukuthi thina ngale zwela eMathebeleleni siyambona sibili kakhulu entweni eziningi. Ilizwe nthemba liyakhala especially umhlubulo weMathebeleleni nge-decentralization. They think and it also seems as if everything is centralized now. So if you have a leader okwanisa ukuthi abuye achone ebantwini, achone labana abantu, I understand. I'm talking of someone who goes as far as Binga. I'm talking about someone who goes as far as Binga esenza ama projects anjengama irrigations at a time when she was vice president. And even nakathesikakabalahle abantu, recently she has been there. And usebuye I think vele okwalo umnyaka kuphela. I'm talking of more than 17 times.
Umhlangano lo uhlanganisele abasha abavela kuziqindi zonke zelizwe. Amanye amabandla ezombusazwe alemkhankaso efana nayo izanu PF esebenzisa uphawu lokuthi ED is my vote, iMDCT yona ithi chamisa chete chete kumbe generational consensus. Ngimele 27 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Vundame yazikati fambe fambe vundame.